Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 zivandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesifudo esekholera.
Sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera njalo babize izisebenzi izinto ezikuholiday. Okwakhathesi sizakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera. Njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera esingathi kuHarare Metropolitan.
Ikhansili yeHarare isilaye ezisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abantu abayithumi abathiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungenise esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathi ntambo ogatshalwalo umnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edlulileyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Sinezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala iholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-ASEM kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayisebenze. Okunye okusenza sikhale kanje sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kuqala ndaba labazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abavali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlano wesudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzaphoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe ATUZ ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intatheli izindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane soludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umanspala obhekane lenhlupho eziningi ezivangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukuduka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya kupha istatement yekuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathe sisingakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga asa esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama statement akhulunywayo la ngama statement nje ale action endlutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lo mayor ngodaba lwezinto ezivangela ikholera. Singakhangela kathesi kulemfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaKorezent Street lako Copacabana ingcikeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcikeza leyo igcwele lasemalokishini ngoba abantu labana abakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza gcwale amalokishi.
Udubo lwamanzi alongezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi amapayipi amaningi asemadala kakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana. Kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaqeda iviki lengxenye abantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani lihlanzeke ligeze amanzi ajulukayo, kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho? Udaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa, bayagejelwa izibholane, abantu besiya ezibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni, yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. So ukuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinteka njani ngalo?
Singakhangela amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulo dubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile, amasiweji engena ngisho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutsho ukuthi amanzi lana azageleza, abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Mkuthazo bani elingayipha umunicipala wase Harare?
Ikhansili kayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa kabalungise amapipe lana adubukileyo ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi, besiba neqiniso ukuthi wonke amasayizi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Isebenzi zikakhansili kaziwathwale, kazithwale leyo ngcekeza. Kungaba njalo sibona kungasebenza. Kasifuni ukukhuluma nje, kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo khansili ukuthi izicede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umacatshelana. Ukhansili ukhuluma ngomlomo, kodwa thina sikuground sibone ukuthi okukhulunywa ngukhansili kuground.
Lo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezijiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabangu, othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Thina njengabantu abebandla lezanu PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphathwa njani, njalo abantu ibandla lezanu PF labakhululayo, siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezazi bebayathanda, njalo nje ama-development esiyayenzileyo bayawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyafezeka ngokulalela esiyabe sikwenza thina njengendaba lezamphepha. Singakhangela endaweni yezikole, kube ndaweni yemgwaqo, indawo ekwakhiweni kwendawo yabamayeni, kwendawo yokulima, izamphepha ziyakhokhela kho konke lokhu kuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazalo, asisebenze ukuthi indaweni ukuthi kwabazi esilawo ebantwini ukuthi ibandlaselezekabo
ye kodwa kula wena abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu bemaphandleni abanye, bantu vele abaliboni lokulibona. Kambe kuliqiniso konokho?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kakhulu ukubona athathe ikazethu ameshwe entweni ezelithi egcini, akunanto ngamenza. Kuba umuntu ekhetha ukuthi vele angafuni ukuthi alenzise entweni azoa azezonto ezenzakalayo, ngoba khonapho abantu bazathi akunanto ezenzakalayo. Ukuthi khala umuntu wakhonapho ehambe emgwaqweni omuhle owenziwe uhulumende, asuke laphana ayidole ezinzinto lapho uhulumende athithi isekhona. Yebo, le ngabe ikhona okuntu ngabe uhlupha, but ingahluphi izimbabwe yakhona yodwa. Ungakhani ukwenza amagetsi anolakhala ukuthi ye amagetsi, amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke. But everything thina singabantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza. Akuna muntu engasuma ukuthi kulo muntu esekhe wafa ngemzana kumbe kule sigaba esibi abantu abaphethana ngemzana uhulumende uyabalekela abantu. Abantu babengafuni nje kuphela, kodwa ngakhayela nje ukuthi umuntu uyabekhala esuthi nenhlelo ezikhona ezifakwa nguhulumende ukuthi wonke umuntu athi akhululeke. Kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela imbuzo afike isiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela. So ayisikho khona ukuthi bekumele besole ukuthi hayi lapha hayi asiboni lutho lapha.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende akhulume iqiniso. Ungakhalaza nge-constituency ne-constituency abantu ngabaveze sobala ukuthi yikuphi abangaboniyo, uzafana ukuthi uhulumende ovele ikona. And abantu nxa bekhangela bona kumbeskebasithi bazabona umuntu wezamphethe obuya lapha a-a, inhlelo zalo seziya ngo-councilor, seziya ngo-m p, seziya ngama-government departments, sinabo-d a ezindaweni, sinesebenzikahulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu nalekhana kakhona ezindaweni, bonabo abantu abantu abathunywe ezikumele ezamkhiyo abasebenza bebona ukuthi izimo zezamkhiyo ebantwini kufanele zigcine kanjani. So labo bantu bakhona kwi-ground, so nami bengathalazi abathalazi batho ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni uzakumela isandla sakhoumele sivele sikhona esemthethini ebantwini.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandlala ezano PF. Sixoxe njalo lomnumzana Khaliphani Phogeni osebenza lomnumzana Sengezochabangu ekubandla le-Triple C.
Ngempela iqalile ikhampeyini i-weekend nale edlulileyo ilontshiwe ikhampeyini yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le-leadership yakhe yonke nje, kakhulukazi i-leadership ebest ngapha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawu liyakhumbula that day lasithembisa A, B, C, D.
Singathi-ke baba Phogeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ukukhokhela buyahamba. Kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phogeni osebenza lomnumzana Sengezochabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu laba kucelele Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Sanibonani balandeli wa-Studio 7 nabasakazibonga baka-Studio 7. Mina igama lami ngokusizwe Zwane. Ngimzile laphana oChuma oGolide nonxube bephikisana igubhu lawunti laphana sizile mpela ukuthi iChuma ukhuluma nganangaze akhahliza amagwelo yento ngekho lawo oyizwayo ethi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Amagama yanganihlaba kakhulu yamagama athi bona bajiwa unkomo kuleyo Zanu P F abakuyo, sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa ngoChuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye, le nto idifendayo ayikho. So kuyadingeka ukuthi imibuzo enyimini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloku ehlahlatha igaka njengani sayikhona into eyikhulumayo ezwakalayo nezihlahlathela nje bengumuntu omdala. But asibadinga abantu abafana laboChuma emphakathini, because iba abantu abatheza abantu shuthi uyabajabula uma bebona abantu besayihlisa inyembezi egugrawunda lesisikhathi, because aso nkulume ngakhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala olabantwana oyazi isimo se-gugrawund sayenza njani bese khuluma ngalolu hlobo. Hayi
Studio 7 yeni njani kusakazi nabalaleli, hayi siyaphila Studio 7 ish. Yazi ngizwa ubuhlungu kancane uma ngabe abantu abafana nabo Chuma bekhuluma ngendlela le abakhuluma ngayo,
ngikhuluma ngathi azange khona ongazi akwenzake akwenzekile ukuthi yonke into ihamba kahle abantu beli phezulu kwesihuphulu ngakaphezu kwa abantu bethwele nzima kangaka. Mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ngokuthi abantu bakithi akukafiki yini esitejini sokuthi bathi hayi sokwanele ngoba sesikhale kwanele kuningi sikhala labo laba kuningi lokhuluma into ezingazwakaliyo. Kunini izani khona embusweni ngoba angeke izitshintshe vele angeke izitshintshe ngeke izitshintshele labo uthuma ngeke bazi batshintshe lokhu abekwenzayo ngoba bona bayahla bayasutha bona labantwana babo so abanandaba nalutho yikho izani ngakhona inandaba namuntu. So thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithini hayi sesizwile akufamelanga lokhu kwinto kuqhubeke sokumele sibeni lesenzeni siphakameni sikuphakamele lokhu kwinto kusitophe akukafiki yini ngithi singabantu asikeze ubuhlungu obaneleyo yini
akhona lisazo lelizwa kuthaba khona lokhu kuma usufuna ukuthaywa ngabantu awuboni ngikuzondisa ngabantu nje lokhu abantu befuna ukuthaya phambi kwamakamera awuthaba ngulaba noma ayi 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 awuthaba ngabafara abancane kabalimi man uwe uzofuna ukuthaywa ngabantu ukucanti kuhle kukwana kumvela isihlazo vele emphakathini hayi into ma ungamaso yakho kaso yakho ma usekuthi ma eqinise ukuthi i-politician akavule yakhe iparty afake ifasi yakhe khona kukwana uku-adressa abantu ababili hayi kodwa lesihlazo leli mani hayi leya lisazo labothaba mlelia efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani waye ingasebenzisa ifasi yakhe ifasi yakhe yenisolayo phela isinothi izwi ukuthi usebenzise ifesi kashamisa ngenkani vela kuvumelekanga seligali lento ezwa izeki liya kube ilizwe lomthetho vele izeki libotshwa isiyejini kube ilizwe lomthetho ivini amakhothi konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejini ngekhe isebenzi ifesi kashamisa ngenkani ele yakhe ekuyithathela ifesi kashamisa ethathela ifesi yakhe hayi hayi but loko kwenzakala kithi hayi 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 kwenzakala ilizwe lakithi hayi akuzwisiseki alisazo kodwa ndizezobona okunye lapha ezibe ngutshamisa bemthathela ifesi yakhe ngenkani
kunjalo kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo ihamba ngonyawo lwenwabo sinama opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi okumele ukuthi asize kakhulu agijime phambili alungise ilizwe alungise nalombuso obusayo kodwa siwabone ama opposition parties lawo egijima phambili njengabantu abaregistrarayo bathi bazolungisa bazophikisa nale badleli busayo for izinto ezimbi manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala ama opposition party athule bonke nje asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini kanti kungani bona bangaya phikisana nombuso lo obusayo khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 SCC kuyona kuphela eopposition ephikisana nalombuso lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini kanti kungani maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza ukungcono lizokwenza ukungcono kanjani ngoba lihlulweka nokuthi lilungise likhulume likomplaine lemilingo lesiyibona isenzakala kwelakithi into engozikhuphuka amahlayana yonke into yi-corruption kuma department e-government ngama corruption konke lokho linalo kubona okwona lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi hey lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona ukuze liphakamise amazwi enu no government alizwe ukuthi lingama opposition party manje nithule nani songathi selathengwa yiwona lo mbuso wobusayo lidla nawo ngoba lisize akunanto lisize umphakathi aliphikisi next lithule nje kuphela kanti yini ngani ma opposition party aphikisayo ayike liphakamele lizibonakalise
awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba bezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele ngenganjelani kali alikupost ebantwini abantu bebona into ezenzakala eboda abantu bebanje inkunzi ilanga lichisa bebulawa kanje alukubhekana.
labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungenise esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathi ntambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai olilunga lebandla le-CCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesisocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza le-Ukraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula, and then okunye ucabanga ukuthi mama socha egula you never hear anything of complaints ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezithiyeneyo
ukuthi obesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasoja they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs kulama secretary of defense ama deputy secretary akhona. So yena umuntu oyedwa who is a decision maker and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid so akula nkinga eyokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Muringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseNorth America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7, a Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukaniki sihlobo, sike sizwe ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncediswana ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngutabo kancube.